isizathu saloku indaba ye-corona pandemic yona eyabangela ukuthi uhulumende efake ama-regulations ezama-mitigatory measures ku-virus leyi lomkhuhlane lo. So siyananzelela ukuthi kuvalelekile, akuhambeki, njalo umkhuhlane lo ungani uyaqina uza ngamandla elizweni. So sibone kungeke kwaba lula kumbe singeke senelisa ukuthi sibambe i-Congress ngo-August sikhangela udaba lwe-corona. So sivumelane ukuthi sihambise ku-October. Esinye isivumelano esesibili ngokuthi wonke umuntu ozabuya ku-Congress leyi sithi ngama-delegates bazabe sebe-vaccinatiwe ngaleso sikhathi. Ngezinye indlela ma ungela vaccination ye-COVID awenelisi ukungena ku-Congress eka-October. Esinye isivumelano nesokuthi ama-provinces baphiwe ilanga lokuthi bedlulisele ama-resolutions abo lama-delegate list abo kulabo abakhangela ngeze-Congress. Ama-provinces angakabambi ama-conferences awo batshelwe ukuthi within 2 weeks sebeyenzile i-conference yabo, kufanele ama-delegate list lama-resolutions abo ebesefikile ehofisini ka-Secretary General. Kulawo ama-provinces akade esebambile ama-conferences abo baphiwe kuyafika mhla ka-15 August ukuthi bedlulisele ama-delegate list abo lama-resolutions abo ehofisini ka-Secretary General.
Lithi lina labo abafuna ukuncintisa kuma-by-elections lakukhetho luka-2023 sebevunyelwa ukudinga usekelo esigabeni sabo, aliboni yini ilokho kungaba inkinga ngoba abanye bengagcina sebesephula iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19?
Lapha yi-internal process le esisakhuluma ngayo ebandleni singakafiki ku-selection yama-candidates. Yiyo i-process le esikhuluma ngayo lapho ama-members akhulumisana lamanye ama-members ebandleni ku-district yabo kumbe branch yabo kumbe province yabo ukuthi bezethule ukwenzela umhlaba sesidinga ama-candidates. So sokusenza ama-processes ukuthi sidinge i-candidate ezamele ibandla, bebe sebethole ithuba lokuthi bezazise ebantwini laba abantu sebekwazi ukuthi silobani lobani abafisayo ukuthi bemele ibandla. Izaphu siyaqakathekisa kakhulu ukuvikeleka kwabantu kumkhuhlane we-corona. Singelinye lamabandla ngathi yithi esaqalayo ukumisa ama-programs ethu ngesikhathi kuqhamuka lo mkhuhlane, saba yithi esaqala ukumisa ama-programs ethu sisenzela ukuthi abantu bephephe kumkhuhlane lo. Namanje lokho sime lapho, siyaqakathekisa kakhulu ukuthi abantu bengaze bayenza izinto ezibayexposa kulo mkhuhlane. Ngakho ke konke esikwenzayo njengebandla sikwenza within the confines of ama regulations COVID-19 afakwa yi-government eZimbabwe lalawo ecetshiswa yi-World Health Organization.